Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olambulela emsakazweni weStudio 7, ngolwesibili mhlaka 12 kuLwezi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Olwesithathu mhla zilitshumi lantathu uLwezi kukhangelelwe ukuthi inani lezulu lizakhuphuka endaweni ezigoqela impumalanga lentshonalanga yeMashonaland kanye leHarare.
Izulu seliqalile ukuna endaweni ezithiyeneyo zelizwe, njalo uhulumende uthi abantu sebengalima ikakhulu lapho sokune khona isilinganiso esiphezulu kwamamilimitha ngamatshumi amabili i-20 mm. Abalimi eCholocho bathi umkhawuzane usovulele inkomo zabo eziningi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele amazwe wonke alwisane lokukhudumala komkhathi i-climate change. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izulu seliqalile ukuna endaweni ezithiyeneyo zelizwe, njalo uhulumende uthi abantu sebengalima ikakhulu lapho sokune khona isilinganiso esiphezulu kwamamilimitha ngamatshumi amabili 20 mm phakathi kwamalanga amathathu. Izolo lanamhla litshone lisina endaweni ezifana leMathebeleland North kwaBulawayo leHarare, kanti njalo eMathebeleland South laseMaswingo likhangelelwe ukuna lamhla, ngokutsho kogatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department. Izulu leli liza kuna elizweni lonke iviki le ize iyephutsha. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba.
Izanusi zomkhathi zithi izulu leli liphehlwe liyezi elivelele ngasentshonalanga yelizwe ngesonto. Zithi njalo elinye iyezi eliqhamuke emhlubulweni wezansi kusiya ngasempumalanga yezwekazi le-Afrika izolo yilo eliza lezulu eliza kuna namuhla ezabelweni ezibalisa eMathebeleland South, eManikaland kanye laseMaswingo. Isiphathamandla sogatsha lwe-Meteorological Services Department uMnumzana Linus Ncube uthi izulu leli lizakuna elizweni lonke jikelele kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Olwesithathu mhla zilitshumi lantathu uLwezi kukhangelelwe ukuthi inani lezulu lizakhuphuka endaweni ezigoqela impumalanga lentshonalanga yeMashonaland kanye leHarare. Kusukela ngolwesibili mhla zilitshumi lambili kusiya ngolwesine mhla zilitshumi lane, ezinye izabelo zeManikaland, eMaswingo leNkabazwe kukhangelelwe izulu eliza kuna ledlulise isilinganiso esiyi 50 mm ngemva kwamahola angamachumi amabili lane.
Uncube uxwayise abantu ukuthi beqaphele futhi bathathe amanyathelo aqondileyo ngesikhathi izulu lisina ukuze baphephe engozini ezifana lokutshaywa ngumbane.
Liyaxwayiswa ukuthi lingacatshi ngaphansi kwezihlahla nxa kulombane. Liyakhuthazwa ukuthi lihlale ezindlini ngesikhathi izulu lisina. Lingachaphi izifula loba izifudlana nxa zigeleza amanzi.
Abantu abanengi bese belahlekelwe lithemba lokuthi izulu liza kuna, nanku isikhathi sokulima sifike sedlula ekupheleni kwenyanga edluleyo umkhathi womile. Ingcwethi kwezokulima uMnumzana Mandla Nkomo uthi njengoba abalimi sebelungiselela ukubamba inhlanyelo, kuqakathekile ukuthi belandele izixwayiso ezethulwa izanusi zomkhathi ngokuna kwezulu.
Mina ngiseselethemba ukuthi hayi lona lizaba khona, kodwa ukunakwala kusoze kulandele impawu lezi sizijayeleyo ukuthi liqalisa ngalesi sikhathi. Ngakho-ke abantu kumele belinanzelele kakhulu esilokhu esithi ngama-forecast. especially ama 7 to 14 day forecast iwaza bebancediswa ukuthi benze malungiselelo bani mayelana lezifuyo mayelana lasemasimini.
Abantu abanengi bathi lanxa izolo lingaze line abalalutho lokulimisa lonyaka ngoba bafelwe izinkomo lamadonki kwaphela ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. Abanye labo bakhala ngokuthi inhlanyelo idula kakhulu. Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritex lwazise izolo ukuthi eMathabeleland South kuphela sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi 10,134. Okumangalisayo yikuthi ezinye inkomo ezikhanya sobala ukuthi azicakanga lazo ziyafa. Osokudale ukuthi abanye banakanele ukuthi kule mikhuhlane ekhona. Isakhamuzi umnumzana Famona Ngwenya ngomunye wabantu abadideke ingqondo phezu kwalolu daba.
Hayi, lapha inkomo ngathi zizashiya abafuyi bephakathi kwenkathazo enkulu kakhulu ngamabhibhi lapha. Sicela owaziyo ukuthi inkomo ukuze zingafi. Uma zicutshiswa ngumkhuhlane noma ziyacuba nje, heyi, abantu inkomo ziyaphela. Unolwazi nje kancede kancane ngemithi.
Ingcweti kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo uthi ngempela imikhuhlane ngeke iswelakale.
Imikhuhlane yona ihlala ikhona ngazo zonke izikhathi. Sinanzelele ukuthi lonyaka ngoba umumo wenkomo kawumuhlanga vele. So siyazilahitha ukuthi nxa ebantwini othi nxa ulamba uzahlaselwa imikhuhlane eminingi. Kodwa akuvamanga ke ngalesi sikhathi ukuthi kube le mikhuhlane ehlasela inkomo eziziphileleyo, ezinonileyo. Imikhaza yonake kayidingi izulu eliningi ukuthi iqale njalo ukuthi yande. Ngakho-ke lona leli zulu eselikhifikhivisile kwezinye indawo selicacade imikhaza eminingi kakhulu. So imikhuhlane ethwele yimikhaza isizaqalisa vele. So siyaxwayisa ukuthi abantu bebambe beqine sibili indaba yokudibhisa. Umlimi ehlale phethe nje imithi yokuthi nxa ngathi uyabona ukuthi inkomo kumbe kayihambi kuhle kumbe kayizwa kahle ayijove into ezifana labo-high-tech. Kufanele umuntu ahlale labo-high-tech eduze.
Ele Zimbabwe liphakathi kwendlala emangalisayo ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyangalombili 7.7 million ebangelwe yikungani kuhle kwezulu nyakenye. Ukuphuza kwalo lonyaka njalo sokudale ukuthi abanengi besabele ukuthi indlala le izaqhubeka ngomnyaka ozayo. Lanxa nje izanusi zomkhathi zisithi izulu likhanya lizakuna ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Silokhe sekudaba lunye, indlala isihlasele ngamandla iCholocho okulezakhamizi esezikhala njalo ngokuthi seziphelelwa izifuyo ezidla umkhawuzane. UNgqwele Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi lezi zithi izifuyo ezingakachubi sezisidla umkhawuzane owaziwa ngesilungu ukuthi Dicapetalum cymosum, okuyisihlahla lokhu kukhanya ukuphangisa ukukhula kube luhlaza tshoko okwenza kukhange izifuyo ukuthi ziwudle. Abakuhlangothi lukahulumente olubona ngezokulima olwe-Agricultural Extension Services eMathabeleland North bathi umkhawuzane osubulele inkomo eziningi esabelweni lesi okwedlula iminyaka edluleyo ngenxa yesomiso esikhulu esidalwe isigudumezi somkhathi ese-El Nino. Umkhawuzane lowo ubulala inkomo, amadonki lembuzi esabelweni lesi. Okufe inkomo ezine ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi. Unkosikazi Florence Shuma uthi usephelelwe zinkomo.
Ndaphelelwe inkomo ezingu-2. Kwaqala ngibafa 1. Lapha kwafa 2. Ekuseni ngitenze yavuka futhi athole futhi ngiphansi. Kwalandela futhi ngelalandelayo yavuka futhi ifikile.
Umnumzana Jethro Sibanda ofelwe inkomo eyodwa ukhala ngesihlahla lesi.
Umkhazane phela angithi ukuthi umkhazane ufana lezihlahla zenu. So inkomo ifana lomuntu phela okwazi ukuthi namhla anilaphutha nzahla kobani. La uyabe uyazi amadlelo ayo ukuthi uyekhayela ngale langale langale.
Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulima bakhuthaza abalimi ukuba beluse izifuyo ngoba kunzima ukwenqabela ukuthi zingadli umkhawuzane. Kusenjalo, ezinye izakhamizi esigabeni lesi zithi kazitholi ukudla okuholiswa nguhulumende. Omunye wabo ngumnumzana Kefas Iwanda ohlala esiqintini seGombalume line uwathu.
Isimo sendlala asitholanga lutho. Siyahlupheka sini siphakathi kwendlala enzima. Angiholi nabantwana abangu-5 ekhaya. Siphila nzima kakhulu. Ukuphila khona ukuthi lami nje ngizwe umuntu ethi kuzomphandela inkuni. Nami senza zuza kumphana okuyi-10 kg. Yindlela esesiphila ngayo.
Omunye njalo ongaholiyo ngumnumzana muntu kaSolwa Ndlovu. Oleminyaka yokuzalwa engamachuma isikhombiso lane 74.
Hayi ndala vele ngikhangela ukuthi zabo sihlala logogo sibazindile abantu abagugileyo. Abasibhali le ndawo okubhaliselwa khona ikhatshana leGombalume kusechibizi. So thina njengabantu abangasaphilanga kuba nzima ukuyafika kulezo ndawo. Ababhalwayo balandwa baya khona leChibizini ka-1 kanye besiya khona besiyabhala.
Vanengi abakusimo lesi. Unkosikazi Londiwe Chuma uthi babengalindelanga ukuthi kuzabhaliswe kanye kuhle kuvalwe.
Akukho sine sikuthola sizwa kukhulunywa kumaredio asizathola sizathola kodwa endaweni yakhe silapha bakhona bathola elayinini bathola ukuthi kuthola abantu abayi-10.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngenhlalakahle kaZulu umnumzana July Moyo uthi abangatholi ukudla kumele babone induna zabo labo sabhuku babhalise ngoba uhulumende walungiselela ukuthi inani labantu abadinga ukudla lizakhuphuka sekusondela uzibandlela umnyaka ozayo.
We knew we start with the 6 million and the potential when it deepens, especially between now January, February, it's cold.
Uzibandlela lwenhlola njayizo inyanga okuyabe kulendlala kakhulu khona salungisela ukuthi sizanika abantu abayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million okwamanje sinike abayizigidi eziyisithupha 6 million.
Uhulumende uthi loba wayelesifiso sokwabela abantu ukudla koyisilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lamachumi phose yamane 139,834 banelise ukwaba amathana acishe abe likhulu lenkulungwane 94,527 tons phansi kohlelo beluqhutshwa kusukela kuncwabakazi kusiya kumfumfu. Inhlanganiso eyabela abalambayo ukudla eWorld Food Program ithi abantu abalambayo abadinga usizo lokudla oluphuthumayo eZimbabwe bayizigidi phose ezitshiyangalombili 7.7 million. EleZimbabwe lidinga imali edlula kancane yamabhiliyoni amathathu amadola eMelika ekuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho ngingungqwele Dube.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe liqakathekisa ukulwisana lokukhudumala komkhathi iclimate change okubangela izulu lesikhukhula, isomiso nendlala emhlabeni jikelele. Wethule amazwi lalamhla emhlanganweni we-Conference of Parties, kumbe i-COP29, oqhutshelwa eBaku kwele Azerbaijan. Utshele abasemhlanganweni lo ukuba kuqakathekile ukuthi kusetshenziswe indlela ezenqabela ukukhudumala komkhathi.
Pollution continues to degrade the environment, threatening the quality of our air and water.
Intuthu ehitshayo ilokhu igcwala ndawana yonke.
okwenza umkhathi ufiphale njalo lamanzi angahlanzeki. Kuningi njalo okuphathelane lezemvelo okutshabalalayo sonke isikhathi okubanga ukuthi kube lendlala izigidi lezigidi zabantu ziphile nzima. Isikhathi sokwenza kancane kancane okufunakalayo sesedlula ngoba kumele sifeze zonke izivumelwano zethu. EliZimbabwe libhekane lempawu zokukhudumala komkhathi okugoqela isomiso esidalwe yi-El Nino esibangele indlala engakaze ibe khona elizweni. Isomiso lesi sesithwalise nzima abantu phose bonke eZimbabwe.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa osemhlanganweni we-COP29 eBaku kwele Azerbaijan, lapho aqhube khona njalo umhlangano lomongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus. Umongameli Mnangagwa lo Lukashenko bancome ubudlelwano bamazwe omabili besithi kumele lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika abe lobudlelwano obuhlele leBelarus, lapho eleZimbabwe elathenga khona okugoqela amathalakitha okulima, eleBelarus lemba amatshe aligugu eZimbabwe. Kambe bunceda ngani ubudlelwano balamazwe? Ukuze sihlaze lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Inceda kancane kulalokhu ekade ingakwenza ngabe ubedinge ubudlelwane kakhulu lamazwe ale mali engcono njalo ahlonipha amalungelo abantu, ngokuba okudingakalayo yikuthi akungabi labanye abantu esingadlelani labo njengelizwe. Kumele sidlelane lo mhlaba wonke jikelele. Lapho sile nkinga lamanye amazwe silungisise ubudlelwane ukuze sikwazi ukubambisana indlela, silwise ubuyanga, silwise ukungasebenzi, silwise indlala, ilizwe lithuthuke.
Ye, kodwa konoku ke okukhulumayo ubona zani amazwe lo akhuluma ngawo wena yiwapi okumethi nga uyadlelana lawo?
Ngaye ukhuluma uthi yena ilizwe leZimbabwe lidinga ubungane lomhlaba wonke jikelele. Yinto enhle yona le ayikhulumayo, kodwa kuyadingeka ke imisebenzi ezakwenza ukuthi lobo budlelwane bube khona, ngokuba kabakhiwa ngomlomo kuphela. Kunezenzo ezinye ezidingakalayo nxa uzakwakha ubudlelwane. Bayavumelana lelizwe leBelarus kokunye ingakho belo budlelwane, kodwa ke ukunenge elingeke lisize ngakho ilizwe leBelarus esingakuthola emazweni aseEurope amanye engayisiyo iBelarus. Singakuthola kweMelika, singakuthola eCanada, singakuthola eChina, singakuthola endaweni ezihlukahlukeneyo. Kuyadingeka ubudlelwane obuhle lawo nalana amazwe, kodwa ke futhi ubudlelwane lamazwe ahlonipha amalungelo abantu, ahlonipha umthetho, ahlonipha ama-constitution awo, ahlonipha abantu kuqakathekile, ngokuba kuyinto esayiloba ku-constitution yethu ukuthi isisekelo sethu ukuthi sizaba ngabantu abakhelwe phezu komthetho kombuso omuhle ehlonipha amalungelo abantu. Ngakho kuyadingeka ukuthi abangani bethu bande abanjalo kakhulu. Nxa ngabe sihlukana ngokwembono sikulungise ukuze sibe lobudlelwane obuzasisiza kakhulu njengeZimbabwe.
Kodwa ngasikhangela ke uhulumende weZimbabwe ukuthi udlelana kuhle leBelarus ngoba wathola amatalakita khona ngale. Lokunye ukuthi yeneyo kokulima, kambe wena ubona ngelihlo bani khonokho nje?
Incane kakhulu into etholakala eBelarus. We siyakubonga khona lokhu ukuthi siyasizakala, ngoba kumele konke okutholakalayo emhlabeni wonke jikelele sikubone. Kodwa kunenge singakuthola kakhulu kwamanye amazwe uma singalungisisa ubudlelwane lalawo mazwe, okungenza ilizwe lethu lithuthuke kakhulu. Kanti ke nje ubudlelwane obuhle nje namazwe njengabo America le-EU kuyasiza ngalokho ukuthi kuyehlisa indlela le abantu abakhangela ngakhona ilizwe balibone lilibi. Kuyalenza ilizwe libonakale lilihle, izimali zibuye zidale imisebenzi, imigwaqo isilungele, izikolo zilunge, ezibhedlela zilunge kanjalo. Ngakho ke akufanelanga sithi leli lizwe kasidlelani lalo ngokuba silombono ehlukeneyo lalo. Kumele silungisise lokho kuyinkinga, lokho abakhala ngakho ukuthi hayi siyafuna ukudlelana nani, kodwa sile nkinga le asilungisiseni ukuze sibe lobudlelwane obuhle. Singenza kanjalo ilizwe leZimbabwe lizathuthuka. Kumele senzele i-future generations, singenzele thina namhlanje, singabi lamazwe ngokuba nje vela kudingakali khona lokho, ngoba iZimbabwe ukuthuthuka kwayo kwaqhelwa phezu kokuthi sibe lobudlelwane obuhle leMelika, le-EU, nawo wonke amanye amazwe, ingasali i-America eceleni ngokuba silombono engahlukanile layo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu. Xoxa ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwaVulawayo. Weziphathelane lamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Agence France Press babika ukuba uDawit Isaac oyisizalwane sakweleSweden le-Eritrea usehlale entilongweni okweminyaka engamashumi amabili nantathu 23 usethole isicoco se-Edelstam Prize. Isicoco lesi sinanza abalwela inkululeko yentathela izindaba. Abezindaba beReuters babika ukuba ele-Israel libhombe eGaza namhla labulala abantu abalitshumi lane 14. Ele Israel libhombe njalo kwele Lebanon labulala abedlula ichumi endaweni ezehlukeneyo. Leyike balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Weziphathelane leMelika osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubikwa ezakhetha uSenator Marco Rubio weFlorida ukuthi abe ngumabhalane kahulumende wakhe, okutsho ukuthi uza kuba ngowakuqala ohlobo lesiLatino ukuthi aphathe isikhundla esibaluleke kangaka. Lokhu kuvezwe liphephandaba leThe New York Times izolo ntambama ngemva kokunqoba kunkundla yeSenate. Ibandla le-Republican Party libikwa seliseduze lokuthola izihlalo ezedlula eze-Democratic Party ku-House of Representatives, njalo sokusele ezilichumi lane kuphela ukuthi impumela yalolo khetho icace ibisimenyezelwa. Ngakwelinye icele umnumzana Ruben Kaleko webandla le-Democratic Party usenqobe umnumzana Carrie Lake we-Republican Party njalo usengusenator wokuqala ongumlatino esabelweni se-Arizona. Ama-Republicans asele izihlalo ezingamachumi amahlanu lantathu ku-Senate, ama-Democrats ezingamachumi amane lasikhombisa 53 ka-47. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Thembelani Dube, ingcweti ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo we-Board ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Ngasikhangela ku-international relations njengoba kade vele khulumele uthe yena uzahle afonele umpresident we-Russia afonele upresident we-Ukraine. So ngezinye indlela yena i-funding yana kade iphiwa i-Ukraine i-America ngokutsho kwakhe uthe yimali enengi kakhulu, ngoba besisho ukuthi every time nga efika upresident we-Ukraine usuka le-1 billion esebuyele eZimbabwe. So kume khona phela i-international relations, so kumele sikhangele ukuthi yonke into kade ibhaswe ngama-democrat chances hayi ukuthi enzayo.
Ibandla le-Republican Party seli thethe iSenate mhlawumbe lingathatha iHouse of Representatives, singabona kusenzakalani lapha nxa sebe lamandla wonke.
I-bicameral system isebenza ngokuthi ukhangela ukuthi omunye ahlole ukuthi omunye wenzani. So kuyokuba kuhle nxa kuyikuthi ama-Democrats lawa acontrola i-lower house ukuthi ama-Republicans ebacontrole i-upper house. Kodwa xa konke ema-Republicans engathatha konke ngokubili, ama-check and balance lawana asesiba bayaso wathi ama-Republicans ngenxa yokuthi kusela check and balance esiyikhangele ebhalansa i-administration ngokubuswa kwelizwe. Kodwa sebekhangele ukuthi i-lower house ingaproposa something, i-upper house izame ukuthi icubungule ngokugcweleyo i-andubana bephasa imithetho. Kodwa bathe sinxa bengathatha zonke lezo zinto sokuzisa ukuthi kubisikotofu esingathi ama-unilateral decisions ukuthi bona bazebasisa kuphela at the same time bezame ukuthi bafixa izinto ezabezibaswe ngama-Democrats naphambilini beaze zingesa futhi ezinye zakhona. Lokuthi uTrump uyabese overprotected ukuthi bonke abantu bana bayebelafana ama-Republicans kuyabe kungabantu bakhe njalo abaningi bakhona bayebeladela whatever akukhulumayo. So i-America ifika kusituation kuyebhay i-Democrat eneziyaziyo ehlala ibhalansile kwesinye isikhathi singaba wikhe ngenxa yokuthi izalulwaza ikhonokana ukuthi izinto zombili manje zibhedelela kwidibane lelilodwa. Ukuhlolisiswa kwemithetho kuyana ukucubungula abasenzakala sokungaba nganeno kumbe izika lakho lehle khonokana kuyabulala esingathi khonakhona i-Democrat lokupaswa kwemithetho ingakacutungula kuhle.
Lo mnumzana Thembelani Dube ingcweti ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcinisihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxela ecingweni ekwabulawayo. Abatsha abaphila lobugoga bathi bathwele nzima izikolo lemakolitshini elizweni ngenxa yokusilela kwengwalo zeBraille. Imitshina yalabo abazwela khatshana, ukuswelakala kwababalisi lokunye okunenginengi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ekhangelane lenswelo zabantwana emhlabeni wonke jikelele, e-United Nations International Children's Emergency Fund ukumbe UNICEF ithi inhlupho lezi zitholakala emazweni amaningi athuthukayo. Abasakhulayo eZimbabwe bayakusekela lokhu besithi babhekane lobunzima izikolo zemfundo yaphansi kanye lemakolishini wonke elizweni. Omunye wababhekane lenhlupho lezi ngusisa seNkosi Moyo ofunda ekolishini ye-University of Zimbabwe.
Lezinye izinto zokuthi umuntu uyabe engakwanisi ukuziyenza but efuna yini ukwenze ngani uyakwanisa, ibalekela khona kuyani ukuthi abantu bazathi sengisebenzisa i-disability yami to get angazithi ama-favor zone. So kuyabe kuyikhona kuyana like lalapha, well, access to I call it emergency access to agents. So I think kumele kube khona ngoba as much as we want to say ukuthi akula discrimination siyenzana ayikho, something like that. Sesizafunda sonke ngani, we are all equal.
Uthole nzima uDennis Shoko ofunda eBudiro Group of Schools ophila lokugoga venyawo lezinye izitho zomzimba.
Isikolo kasilandaba lokuba ngekuyanjani. Kwesinye isikhathi ngiyaphuza ngithole abanye sebefunda ukuthi badinge ukuba kuyini okwenza ngiphuze ngesimo sami ngabalandaba. Kwesinye isikhathi bafunda ku-upstairs okwenza mina ngisale ngoba akula indlela abangangikhweza ngayo.
UKudzai Wobe ofundela ukuba ligcwetha uthi uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukuba befunde ngcono loba nje behlangana nenhlupho eziningi.
Ngamalanga okuqala ngangithwala nzima ukuthi ngikwamukele, kodwa kulezi nsuku uyathola ukuthi so akusafani. Uhulumende le mthetho yakhe yenza ukuba lathi sibonakale njengabantu.
Ufundisa izifundo zokuthuthukisa abaphila begugekile e-University of Zimbabwe Disability Center, umnumzana Sipho Sibanda uthi kuningi okumele kwenziwe ukuba abantwana abagugekileyo baqakathekiswe.
Ezinye zezinhlupheko ezihlangana nabafundi abagogekileyo zigoqela ukukhiphala kwama-resources awokubana bayenelise ukufunda kakuhle. Ama-resources lawa angagoqela ama-assistive devices abasebenzisayo ukubana benelise ukufunda kakuhle ezikolweni abangabe befunda kizo. Njalo lokho esithi ngama-assistive devices kungagoqela okufana lama-hearing aids, abadefu badinga ama-hearing aids.
Obona ngendaba zabagogekileyo kugatsha lukahulumende olwezemfundo, umnumzana Norman Chuma uyakusekela lokhu.
Uhulumende uyazazi indlu ababhekane lazo zonke nje. Siyazama mnyaka yonke ukuthi batholiswe okufunekayo, but nje okuvimbayo imali. Ngaso sonke isikhathi imali ilokuvimba.
Ugatsha lukahulumende olwezemfundo luthi kulabantwana abafika amathumi amane ekhulwini 40% abangenelisi ukubhusha izifundo ngenxa yokuphazanyiswa yibugoga, ukuthi njalo abafika amathumi amabili lanhlanu ekhulwini 25% abagogekileyo ngabakho ezikolo. Ngimele isitho 7 ngiseharare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho kuhlelo lolu lungolwabatsha phela lwe-The Connections. Sizaxoxa ngabatsha ababhekane lenhlupho ezijiyeneyo kwamanye amazwe labasekhaya abazama ukusuka elizweni. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.